ukuthi isilungele leli langa ngobulawayo bekulomhlangano wemfundiso wabazasebenza njengama-nomination officers abayibo abazabe behlola amafomu abazobhalisa bekhulumisana lalabo abalethe amaphepha kodwa abantu ababakhethileyo bengekho kuluhlu lwababhalisele ukuvota ku-voters roll. Obona ngezokhetho ezekhi wobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa amalungiselelo okuhlala kwe-nomination court.
Bonke banalaba abantu yibo abazabe besebenza bekhangela abantu ama-nominators ethu ukuthi kusiyafika umhla ka-14 sebe sesivele sisiphungulele umsebenzi ngoba vele sesiwuqalisile. Ama-aspiring candidates bayaletha amaphepha abo lalamhlanje bayaqhubeka belokho beletha. Mhla ka-14 lapho sele sokho sisamukele banalaba abangalethanga khona ngale khodi kuze kutshaye u-4 ntambama. Ngemva kuka-4 asisamukele amaphepha sesisebenza kuphela la besephakathi. Ikhodi e-National Assembly iyahlala e-Trade Gold ukhodi number 5. E-Council iyahlala e-Council Chambers esi-2 kusukela ngo-10 kusiyavala ngo-4.
Namandla Khanye okhangelele ukuncintisa ku-Ward 27 emele izaphu uthi wenelisile ukungenisa ama-nomination form akhe.
Bayaseva ngendlela ejabulisayo. Ngithemba ukuthi before ukuvala kwama-ofisi siyabe sesingenisile ama-form sonke.
Unkosikazi Kelo Rwafa webandla le-ZIP okhangelele ukuncintisa eBulawayo East uthi amafomu awe-nomination bawangenise kahle bahlangananga lo dubo.
Awukakathesi akula msiba engibhekane lakho ngisabulisile konke, everything is okay. Mina akula challenge engiyibonileyo kwanamhlanje.
Omunye njalo owenelise ukungenisa amaphepha akhe kuhle unkosazana Esinathi Bulayani okhale ngendwendwe ezinde lokuphuza kokwamukelwa kwama-nomination form.
I-voters roll kayiphumanga ukuthi si-check ukuthi ama-nominators ethu lawa esiwabhalileyo asinominathayo akhona yini ku-voters roll. Okwenza ukuthi akusebenzeki nxa kunjalo kodwa asikwazi ukuthi senzeni njengoba i-ZEC ingumthetho ofakileyo.
Ngolwesine kuyonale iviki idale le-nomination court liyahlala amabandla ezombusazwe ekhetha amalunga abo azabamela kukhetho olwenziwa ngontulikazi mhlaka-30 lonyaka. Ngibobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.